konke esengakusho nje ukuthi kuhamba kuhle ngoba ama numbers yenelisa ukuthola ama student abaningi ade ngaya register ukuthi and kuba lula ngoba siwathola bendawonye kusendawo zokufunda ama university sokulula ngoba thina vele sigcwele ama university wonke ngoba ningakhangela ukuthi ama SRC amaningi kade singawethu sokulula ukungena kuma lecture room la kuma hostel sibakhuthaza ukuthi siba register ukuvota sibancedisa futhi ukuhamba besiyavota siphinde sibalethe futhi esikolo ngoba yindlela esizama ukuthi sisebenze futhi amandla ethu esilawo kuma university ngemva kokuwina ukhetho lwabantwana be-SRC so khonokho yikho okunye sikwenza okusincedisa khona kube lula ukuthi sengise ukurejista ama-students ukuvota and so far konke kuhamba kuhle ngoba inani labantu abarejistayo liyasithabisa thina njenge-union.
Asithi lithe lafika kukhempasi lathola abathi kabakabhalisela ukuvota lenza njani? Lihamba labantu bezeki kumbe lendlela zokubaphathisa labo ukuthi basuke kuma-college bayebhalisa?
Into esiyenzayo ukuthi sisebenza sodwa sizama ukukhuthazana sodwa njengabantwana so isikhathi esiningi abaningi abarejistanga into esiyenzayo ukuthi siyabalanda phakathi kweviki kumbe ilanga i-day before sibatshethe ukuthi ongarejistanga ukuvota ofunayo ofisayo bese sichasisa ukuthi kuqakatheke ngaphi sihlangane kumbe ngempelaviki kumbe ngelanga elilandelayo lakhona sibatshethe sihlangane endaweni enje babuthane khonapho bese sidinga ikhombi ukuthi sibathwale bonke kawani bayorejiste ukuvota siphinde sibaphendulise futhi esikolo leyo ndlela yenza kubaluleka kakhulu ngoba abaningi bekele ukuyavota ngathi bathi badonda ukusuka uma behambe besiyarejista ukuvota bese bephendula nje vota njalo futhi uma bengazwisisi ukuqakatheka kohlelo lwakhona so sithi vele silama-SRC lama-students abaningi abo-union yeso wasebenzisayo ukuhamba besiyaqoqa abantu besiyamobilize ama-voters indlela esiqoqa ngayo abantu sifuna basivotele yindlela esiwaqoqa ngayo sifuna baphathisipete kuhlelo lokhetho lwezemizwe.
Ngomgqibelo sibone inhlanganiso ye-Election Resource Center lezinye nje inhlanganiso ezizimeleyo ziqoqa umcimbi obujonge ukukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota koBulawayo kodwa amapholisa awuvimbile lowo mcimbi esithi ungani ubulezo mbusazwe phakathi ungathini ngalokho?
Lapho-ke ngikhuluma eqinisweni ukuthi mina njengomkhulu we-Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lisikhathise njenge-Student Union entweni enje so.